Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Olingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 9 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lababulawa ngumkhuhlane we COVID-19 liqhubeka liqansa elizweni kulandela ukubhubha kwabanye njalo abayisithupha kumanani akhitshwe izolo. Ababili abakhululwe ejele ngemva kokuvalelwa ngesikhathi ibandla le-MDC lisakhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai bathi baza kuya kucele likhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
President uxoxe labo ngempilakahle yabo, waxoxa labo ngokuthi azwisise ukuthi bekunjani khona entilongo.
Izakhamizi zakobulawayo kanye labasomabhizimusi sebemukele inyathelo elisanda kuthathwa ngama polisa elijonge ukwehlisa ubugebengu osebubhahile elizweni, bachiya abanye bebhubhile, abanye belahlekelwe inotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inani lababulawa umkhuhlane we COVID-19 liqhubeka liqansa elizweni kulandela ukubhubha kwabanye njalo abayisithupha kumanani ayethulwe izolo. Abangamachumi ayithoba minwembili 83 babanjwe igciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 lisehla nsuku zonke ngezizathu ezijiyeneyo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula inkulungwane 4,237 abahlatshwe ijekiseni le kumanani ayizolo. Kodwa ngensuku ezedluleyo uhlelo lusanda kuqala olokuhlatshwa kwabantu, kwakusiba labantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 10,000 abahlatshwa ngelanga. Lokhu kwenzakala uhulumende esengezelele insuku zokuvalwa nge-curfew kwedolobho leKwekwe lapho okubikwa kulomkhakha we-coronavirus obukhali ovela kwele India. Ababili abasanda kukhululwa entlongweni umnumzana Tungamirai Matsokere lomnumzana Last Maingahama bathi bazaqhubeka besekela ibandla le-MDC Alliance ngoba yilo elingasusa esihlalweni ibandla le-ZANU-PF. Omunye owabotshwa labo esetheswa icala elifanayo unkosazana Yvonne Musarurwa wathi ekhululwa ejele wasola kakhulu icele likaChamisa waya kwelikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Izolo umnumzana Nelson Chamisa uvakatshele umnumzana Matsokere lomnumzana Maingahama. Bobabili babotshwa ibandla le-MDC lingakehlukani, umnumzana Matsokere engukhansila, umnumzana Maingahama elilunga le-committee ye-national executive. Ababili laba bagwetshwa ukuhlala okweminyaka engamachumi amabili ejele kodwa bathe bevalelwe okweminyaka eyisithiyagalombili. Umthethwandaba we-Supreme Court ngeviki edluleyo wabathola bengelacala lokubulala. Bathi balakho ukumangalela uhulumende ngalolu daba bedinge inhlawulo. Ixuku labantu likhokhelwa ngumnumzana Chamisa liyebona uMatsokere phandle kwendlu yakhe lapho athola umkakhe labantwana bengasekho evela ejele. Umnumzana Chamisa lomnumzana Matsokere babonakale bekhuluma kulumbuthano. Umnumzana Nkululeko Sibanda yisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa. Umnumzana Sibanda uchasisele usithandekile Mhlanga okuningi okwenzakale embuthanweni lo kungxoxo elandelayo.
Umongameli uhambe kuhle kakhulu ukwanisa ukuxoxisana laba ababebotshiwe abatholakale bengelacala ngemva kokuba sokukhangela ukuthi umantshi wokuqaleli kumbe singathi umthethondaba wokuqala wawuphambanise ukuhambisa umthetho uthumela laba bantu ejele. President uxoxe labo ngempilakahle yabo, waxoxa labo ngokuthi azwisise ukuthi bekunjani khona entilongo lokuthi bazwa njani ngesikhathi ngokuthi sebephomile njalo waxoxisana labo ngokuthi bakhangelela ukuthi kuqhube bazaqhubeka phambili besenza njani ngezipilo zabo njalo ngemisebenzi yabakade bevele beyimema bengafakwa entilongo kwababili labo.
Kodwa wabona isimo sabo besinjani lamhla bebona umnumzana Chamisa njalo kuyini abaxoxe ngakho?
Bathakaze kakhulu ukubona bevakatshelwa nguPresident uChamisa esimaziyo ukuthi uthanda abantu njalo uyaphatheka kabuhlungu ngendlela ilizwe eliphethwe ngayo njalo ngendlela ilungelo lwabantu malengela abantu ephethe ngayo kuleli lizwe bakhanye benokuthokoza okukhulu kakhulu njalo bethokozela lokuthi baphumile entilongweni besulwa izijejiziso lezi kade bezifakele zamacala abangawenzanga. Kuxoxwe nje ngempila kahle yabo lokuthi ejele babonani njalo lokuthi bangafisa ukuthi lizwe libe liqhubekele phambili kanjani.
Umnumzana Chamisa uthe suka lapha siyambona nje lapha kubomabona kude ekhuluma labantu. Ungasitshela ukuthi kuyini kahle kahle ade kwenza lapho abe bhota bhota khona?
Uma usingamela uChamisa usebenza kanzima ukuthi akhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi baphatheke ngodaba lokulungisa ilizwe njalo baphatheke ngodaba loku thola ukuthi bayananzelela njalo bayasebenzela ukulungiswa kwamalungelo abo ngalolo hlobo ulokho eqhubeka esiyaphambili ngalolo daba liyakwazi ukuthi uZulukazi weZimbabwe uyakwazi ukuthi kade simnumzana uPresident Chamisa ulohlelo olukhulu kakhulu olokukhulumisana lokukhuthaza izizalwane zonke nje zelizwe ukuthi pange zikhulumisane kusetshenzwe ndawonye kwakhiwe umkhumbi omkhulu ongaletha inkululeko kuleli lizwe, umkhumbi wezizalwane zonke zeZimbabwe. Ngibone ngani lokho yikho kade kusenziwa ngupresident. Siyazi ukuthi uhlelo lwakhe lolu ole Citizens Convergence for Change luhlelo olungakhulula ilizwe lethu nxa lungakhiwa ngendlela upresident aqhubeka elwakha ngalo.
Lo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Izakhamizi zakoBulawayo kanye labosomabhizimusi sebemukele inyathelo elisanda kuthathwa ngamapholisa elokwalisa abantu ukuthwala izikhali ezifana lemibhobho, ingqamu, induku, imikhonto, amahloka, amarekeni lezinye ezishiyeneyo ngenjongo yokwehlisa ubugebengu osobubhahile kuleli dolobho. Izigebengu ezihlasela zihlome ngemibhobho sezibamba inkunzi ngitsho lasemini libalele njalo sezigqekeze amabhizimusi amaningi agoqela izitolo, amagalaji, amafutha ezimota lokubamba izimota ezithwala imali ezifana lebithwele imali yakwe-Choppies kumaviki adluleyo. NgoLwesihlanu zibambe inkunzi igalaji lako floor eChabalala zadubula owesilisa osebenza khonapho walimala kakubi esifubeni. Isikhulumeli samapholisa kuleli dolobho umnumzana Abednico Ncube utshele inkundla yentatheli zindaba ze-site ukuthi benza konke abakwenelisayo ukuqeda ubugebengu lobo. Uthi njalo imibhobho esetshenziswayo ingeniswa elizweni ngudlu ivela emazweni angawaqambanga. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Semukele imizamo yonke engabe isenziwa ngamapholisi ukuthi kwenqatshelwe ubugwelegwele lobugebenga nobudlova lobo sobukhona edolobheni lakoBulawayo. Njalo siyakunanzelela ukuthi umthetho wokuthi izikhali ezilimazayo zingathwalwa kawuqalisi namhlanje, okuwa wabakhona vele eminyakeni edluleyo kumbuso odlulileyo. Ngokunjalo ke siyakukhuthaza ukuthi umuntu othwele isikhali esingabe singalimaza omunye umuntu ehlelwe licala abe lecala, ngoba khonokho yikho kubangela ukuthi umuntu engazonda kube lula ukuthi athathe leso sikhali limaze omunye. Phinde sikunanzelele futhi ukuthi ukuthi esikhathini esiphilakiso lapha kobulawayo abantu kakhulu laba bathathela abanye bese ngathi abalimaza abanye babangela abanye ezindlini sebethwala kakhulu imbobho yebo yeba ngabe bethola amarekeni bethola imkhonto bethola izingqamu bethwele amahloko kodwa ke esesikwesaba kakhulu kathi singabantu abathwala imbobho sokuyiba sebehlasela abantu ezindlini zabo sokuyiba sebecathamela abantu nqa behamba sokuyibo njalo sebegqekeza ezitolo bethatha imali esabekayo.
Akhona yini amanye amanyathelo elibona engasiza
ukuthi sehlise bese nqabele ubudlongdlongo sobukhona edolobheni lakobulawayo? Kudinga ukuthi izakhamiza kobulawayo zibambane lawo amapholisa. Amapholisa la asebenza ngokuzikhandla ngokuzimisela okuqala izakhamizi kazibe yizo eziwuhlaba ziwulawula umkhosi nxa zithe zananzela ukuthi kulezi gebengu ezihlala ezigabeni zazo. Uko wakutsho okhulumela amapholisa uNspeaker Tuncube lapho ukuthi izakhamizi kazibe yizo ezisukumela phezulu ngoba yithi esebe sisazi njengezakhamizi ukuthi endlini enje lenje lenje kuhlele izigelekeqe kuhlala izigebenga kuhlala amasela ngokunjalo ke kasume eniphezulu siripote nxa kuyukuthi kukhona esikwaziyo ngezigelekeqe lezo. Sibese sithi ke amapholisa lawo nxa ethe ancwetshwa indlebe kasukumele phezulu angadonsi inyawo njalo agijime sibili ngesiqubu esikhulu afike lapho kuyabe kuthe kwabonakala khona abantu abayizigebenga. Ngokunjalo uzafica ukuthi emalokitshini uzananzela ukuthi bakhona abantu ababonakalayo bezulazula ngezimota lezi zakulezi nsuku ama-underfeed lama-wishi lapho. Uqakathekile ukuthi ke amapholisa ngenza umbiko njalo ukuthi lapha sibona imoto esiyisolayo enje 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 asukumele phezulu kwenzeka ukuthi enqabele imigulukudu leyo engabi khona. Kube sokusithi ke lapha amabhizimusi nxa kukhona abakusolayo bangabona umuntu lokho ezulazule ngena ezitolo zabo lapho labo bawuhlaba bawulawula umkhosi batsho ukuthi lapha kulomuntu esimcabangelayo esibona ngazanthiwa injongo yakhe kayicace kuhle. So ngokunjalo ke sikukhuthazayo ukuthi uzulu lamapholisa akusebenzelana endawonye ngoba izigebenga ngabantu abahlala kithi khonapha sikuthi ngabantu abahlala kwenye iplanet. Labo konapha siyabanye siyabaza abanye bayasifida. So ngokunjalo ke siyakhuthaza ukuthi nxa kukhona esikwaziyo ngezigelekeqe ngezigebenga lezi asukumele phezulu sazise amapholisa. La amapholisa asukumele phezulu nxa izitheza khamizi zawuhlaba umkhosi ukuthi kukhona ezikusolayo.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Untungameli uphinde waxoxa njalo losomabhizimusi umnumzana Edwin Dlovu othi abamabhizimusi abasahlalisekanga kuleli dolobho.
Silokudana ngobugebengu esibona sobubhahileke edolobheni lakobulawayo lapha bubangelwa izizathu ezitshiyeneyo eziningi. Okokuqala, sananzelela ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe kawumanga kuhle, yikho kungenzakala ukuthi bona laba abalembhobho bakhona abasebenzelana lamapholisa kumbe abasebenzelana lombutho abenza ubugebenga bona lobo, ngoba phela abantu makhaza kathi izikhali bangazithatha ngaphi. Okwesibili, sinanzelele ukuthi uhulumende uvalele imisebenzi eminingi kakhulu abantu bemichova bavalelwe ukuthi bangasasebenzi. So nxa bangasasebenzi akuselandle la yokwenza imali. Silokucabangela ukuthi kungaba ngabanye babo bona labo bakade besebenza emithoveni bebetshayela kumbe bengowindi kumbe besenzani abalahlekelwe amabhizinisi enalawo babangasele okokwenza. Yikho ke sebengena ke kubugebe ngabona lobo bokuthi behambe ke behlomile ke behlasela ke izindawo ezitshiyeneyo ehlanisela ke izitolo lalapho kuthelwa khona amafutha okunatha ayezimoda. Kuyinto edanisayo kakhulu nale esiyibona senzakala.
Njengabo somabhizimusi lifisa luphathwe njani lolu daba?
Kuliqhaza lamapholisa ukuvikela umphakathi. Yibo kumele babone ukuthi sivikelekile ke singumphakathi. Kumele ke kube lamapholisa ke amaningi ke ahamba ekhangela izindawo ezilamabhizinisi kakhulu ekuseni kakhulu kumbe nxa sokuntambama ke bapatrole ke lezo zindawo kwenzela ukuthi ke bugebenga ke buyehle. Bese sithi ke la uhulumende futhi kangafaki imithetho enqabela ukuthi abantu baziphilise. Imithetho enjalo kumele ayesule, avule abantu basebenze, avule economy kwe-transport industry kuvumakale ukuthi abamchova labo bangene kube le competition lo zupho abantu sebezikhethela ke ukuthi bafuna ke kugadani. Bese kusithi ke lazi nalezi ezingela ama number plates ama Honda Fit lawo kube le ndlela uhulumende ke abanika ke imvumo esemthethweni ukuthi labo bathwala abantu labo babe ngama taxi ke bathwala abantu. Abantu bese bezikhethela ukuthi nizagada i Honda Fit, nizagada umchova, Zakata, uZupco Zakatani, umuntu azikhethele. Ikuqakathekile khona lokho, kodwa ke kuliqhaza ke lakhe uhulumende ke esebenzisa amapolice ukuthi abone ukuthi umphakathi uvikelekile. Ikho kuyadingakala ke ukuthi ke kube lama patrols ayenziwayo ke lapho kuhlala khona abantu lemisebenzini lapho abantu abasebenzela khona, kwenzela ukuthi umphakathi uphephe ngoba ke sithwele nzima ngalesi sikhathi. Yebo kambe okunye kwabangela wabo corona bona labo, kodwa ke uhulumende ke nguye okumele abone ukuthi konke kuyalungiswa, konke kuba sendleleni, umphakathi uvikeleke, abantu bavunyelwe ukuthi baziphilise ngendlela esemthethweni, njengokuthi babe lamakhombi ke bachovise kumbe babe lamaunda fiti nala ukuthi imchikachika bayenelise ukuthi basebenze.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngusomabhizimusi wakoBulawayo ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le koBulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Amaphephandaba lemisakazo yakwele South Africa alodaba lokuthi unkosikazi Goshiyene Tamara Sithole wesigaba seGauteng ubelethe abantwana abalichumi 10, amantombazana ayisikhombisa labafana abathathu. Lokhu kumenze waba nguye owakuqala ukubeletha abantwana abalichumi engasebenzisanga mithi. Obe nguye owabeletha abantwana abaningi ube ngowemali, owazala abantwana abayisithoba munwe munye 9. Iphephandaba leChronicle lithi umama weChisuma eJambezi uHenrietta Chuma ugijinyiselwe esibhedlela elehloka elithone ekhanda ngemva kokuxabana lomne wabo ocathengelwa ukuthi ugula ingqondo omgamule wabaleka. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela lonke ma-journalist akithi ku-Studio 7 khona ngapha e-America labo bonke nje abasebenza indawo zonke bengabe Studio 7 besinika indaba ezinhle. Olibingelela ngumothika Ndlovu labalaleli bonke bathwakaza abahle bantu bakithi. Ngi-concerned kakhulu yini indaba singavuli imiqondo yethu bantu bemathebelini komthwakazi sizenzele okwethu komthwakazi, isiyekela lendo kulandela abantu abasithwalisa nzima abasiphilisa ngigrubu. Ngilitshele into eyi-one bantu bakwamthwakazi, litshelwa yimomolikhaya umnankava lo ngupresident uhlezi esitulweni nguye umuntu owayesipha ama-orders okuebulalisa abantu ngesikhathi ku-ground lakathesho lokhu ebulala kamambi ubulala. Baningi abantu ababulawa kuhlungu ngama-orders kamnankava. So bantu bakithi asitshaleni le nto zezimbabwe, asibeni ngumthwakazi ngesandla sikamqondisi nge-MRP.
Yebo, njani ku-Studio 7 nomahlabezulu nje jikele magade lo okhulumayo. Ya, ngithi mphendule ubaba lo othi hhayi abantu bakamthwakazi bengaze bakhala. Hhayi, kulilungelo lethu baba lathi ukuthi sikhale. Singama-citizen nezimbabwe thina. Hayi, kumele sikhale ma okunye kungahanjiswa kuhle. Into uyabona ukuthi yes, abantu singeke sibavuse, but hayi, inhliziyo zabantu kumele zithotshwe. Kumele zithotshwe. Lathi sinje satshaywa esikolo, singabantwana besikolo. Sibuhlungu ngakho lokho. Sitshaywa sivele siyinzalo yeZimbabwe khonana. Lokho ukuthi kuthiwa kulobo bana bavele South Africa, sasingaphi thina, sasingekho. Sikhuluma ngokwenzakale lathi sikhona khona la. Yikho kumele kulungiswe. Ikuzathola ukuthi elizwe lethu leli vele kuzasithathela isikhathi ukuthi kuzokulunga, ngoba abanye babele mkhumbulo othile omba abanye belo mkhumbulo othile. Asifuni ukubambana, kasibambaneni sivusa ilizwe lethu. Yikho lapho esizalulwe khona, kumele silungise. Ubaba lo nxa yena sithi kusingaze sakhala sivuke siyenze sizenzele, yena akasitshela ngama-projects asewenzile esigabeni sakhe lapho asuka khona. Sibone sibili ukuthi hayi, indoda iyadonsa. Hayi, thina ezethu inhliziyo ezibuhlungu. Anti uyabona ukuthi lakathi esinxa sikhuluma ngelitshe leli, abantu bathi litshe litshontshiwe. Hayi, kalitshontshwa, lithethwe yibona bababusayo abazama ukuvala ubufakazi babantu abababulalayo. Ngakho ngokunjalo kumele lathi sikhale, sitsho ukuthi hayi, phendukisani litshe lethu, akulungiswa ukukhulunyiswana. kulokuthi bebeleke bethatha.
Sanibonani balaleli nabasakazi be-Studio 7. Mina into nje sangimangaza yile yokuthi ma kufaka itshe lesikhumbuzo lapho ebhalagwe ebelokhu likhishwa, ukuthi lo muntu olikhiphayo uphezu kwani, uphezu kwayiphi into, uphezu kokwenzani. Yinto nale engididayo ukuthi kati lelo lisho litshe likhitshelwane, ngubani nalo ovele alikhiphayo, othi likhiphelani, sizathobani? Hhayi bo, le into angiboni kwinto elungile leyo. Laba bantu bahamba kabuhlungu, bahamba isikhathi sabo sokuthi bahambe emhlabeni singakafiki. So ma ngabe futhi sokuzothi ma sebelele kube kukhishwa itshe labo eliyisikhumbuzo, elizoba isikhumbuzo lakubantwabethu ukuthi ma ngabe abantwabethu sihamba nathi emhlabeni, besale kuyisikhumbuzo sabo, kusale kuyihistory yabo ukuthi ngonyaka othile kwakwenzeka into enje, ngonyaka othile kwenzeka into enje. So kuyofika omunye umuntu afike nje ayikhiphe nge-2 minutes, kube le entity yakhiwa iqede iy'mali ney'nkulungwane ney'nkulungwane ezakhe leyo nto leyo. Okusho ukuthi lo muntu oyikhiphayo ngumuntu vele ovele ayazi ukuthi le nto izosala isikhumbuzo, leso sikhumbuzo esiyomhlukumeza yena, okuwuye futhi owathatha imiphefumulo yalaba abantu. Bona laba abantu abakhipha lelo litshe, lelo litshe lelo kusho ukuthi nako lo isinyama siyabalandela, sizobathola, ngoba laba abantu bahambe ngenhliziyo ezibuhlungu. Namanje balele mange bangabalele mangabe baduduzwa lapho, omunye afike ekhiphe ingubo yabo phezulu. Uyayibona ukuthi laba abantu bengake inhliziyo zabo zikhululeke. Mpela mpela lo muntu loyo angazi ukuthi uhulumeni walapho eZimbabwe, uhulumeni wethu uthuleleni, uthuleleni kwenzeka into enje, akakhuzi ngani? Oro singathi sishaya induku, sithatha induku siyifihle emqubeni, vele uhulumeni nguye owenzayo lokho. Kungayisikho ufike ngabe kuqondane naye, ngabe kudale ekuphakamile. Akusikho ukuthi litshe liyokhishwa, likhishwe liphindelelwe, likhishwe liphindelelwe, athule avale umlomo abheke eceleni. Huye isenzo sakhe leso, singakufihli lokho, isenzo sakhe lokho, kwenza vele ngamasibomu, akwenza avala ukuthi kuyosala kuyi-history njani kuye, ngoba lokho kwenziwa nguhulumeni. Uhulumeni lo okwakumele ukuthi ngabe uyasivikela, kodwa kwaba nguye osibulalayo. Hayi, uhulumeni loyo loyo angazi ukuthi uyobusa nini, angazi ukuthi uyophuma nini, angazi noma uzophuma sokwenze njani, ngoba inhliziyo zabantu zihlukumezile. Asikhethi kwamanje ukuthi yebeza amaNdebele uzihlukumezile ekuqaleni, kodwa kwamanje uhlukumeza kwasani. UyiNdebele, uyishona, ngumtonga, ngumvenda, ngumsuthu, konke nje lapho kulelalizwe. Uhulumeni lo sekasithathe wasifaka egehena, ubona ilizwe lingalamali, kuthiwe ilizwe elinganamali amazwe wonke namali. Phela le ibhonda kusimali lokho, iphepha nje sampuli yokuthi lokho kwaba imali. So lokho ukuthi ilizwe linganamali liyabona ukuthi manje bebesebekhala ngokuthi abantu abangaphandle bezwe bezo-investa. Bazo-investa kanjani lapho unganamali khona? Uzo-investa kanjani imali yalapha ezweni? Ungeke uzuyithathe uyengena naye eBotswana, ungeke uzuyithathe uyengena naye eSouth Africa, ungeke uzuyithathe uyongena naye eBritain, kodwa iphelela lapho nje around lapho. Imali bani leyo leyo? Imali bani leyo? Angithi imali yokuthusa yokuvala thini silapho ngaphakathi eZimbabwe. Kuthiwe kunemali, akunamali eZimbabwe, sikazikhohlisa, ayikho, akuna senti eZimbabwe, akuna fakol.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7. Hayi, siyabonga, siyabonga indabeni isithumela zona. Hawu, ujabu uthobela lana eBrown Fisher. Hayi, ubonga kakhulu indaba ezinhle nisithumela zona kustudio 7, kodwa akikhona into engixakayo lapho nakuthiwa amatshe ayatshontshwa abantu abashonayo. So engatshontshwa kanjani? Kanti ngoba uhulumeni ukhona ugade yonke into, uyomela wona ukuthi abantu bakhe baprotekta njani. So nawe ukuthi amatshe amathuna esikhumbuzo ayatshontshwa, kusho ukuthi obvious uhulumeni akafuni ukuthi kwaziwe ukuthi umlando wahamba kanjani, babulala abantu kanjani. Uzama ukuthi yena ehlale eclean zake zimhlophe, kathi nguye wabulala abantu. Uma sokufaka kwamatshe uyabona ukuthi kusho ukuthi kuzovela ukuthi akabusi ngendlela e-right. Ngiyabonga.
Livuka njani basakazi bakastudio 7 kundawana zonke ze-Amerika khona ngapho likhona? Thina sibona umqando osusihlasele, igama lami uPeter ngiseSt Joseph angithi mina lapha sithwaliswe zima intengo sezikhuphuke kumangalisa angazi kumbeni uhulumende lomthetho ozama ukuwufaka uzaphathisa kodwa hhayi ngendlela into sezidura ngakhona siboni kunzima into ziyakhuphuka ziyimuva ziya phambili njalo le mali yakhona ingekho akuzima ebantwini abantu bathwele nzima lanxa bedobhile emasimini kodwa-ke khonoko okuncane bekuzabancedisa manje ama-basic commodities lafana labo othukela osawudo osebha konke khona khona amafutha okuphekisa kuzaba dulela kakhulu siyacela uhulumende ukuthi umthetho wakhe awubambe kahle usebenze ngendlela eyiyo enxa yokungaphathisi izakhamizi ngijike kuyaphana St Joseph unjani umfundisi wami Santumbani osonthi ZCC ngithi uhlaba ngalo David uvuka njani le muli yakho ngijike kunalo umama mozala mina ngithi philani likhokhobe linanzelele i-COVID-19 ayihambanga lokho esiphakathi kwayo siyacela lonke lizinanzele umaneja uthabano kajiyani ose-St Joseph kwabhidi ududu ngithi philani madoda lizibambe kahle
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezelemelika, lokhu bekhona kwelemelika abangafuni ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngezizathu ezijiyeneyo. Iningi labangafuni umjovo ngabasekela ibandla lama-Republicans. Sixoxe lesizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umnumzana uJoe Biden udeclare inyanga kaJuni le as i-action month lapho azenza khona wonke okusemandleni akhe ukuthi akhuthazise uzulu wonke we-America ukuthi ayovaccinate ngoba yesi uthagete inyanga kaNtulikazi especially i-July 4th i-independence holiday yalapha e-America enkulu kakhulu kulapho athi yena ufisa ukuthi abantu ba-celebrate i-independence bekhululekile. So the way esingawuthi kwenzakale lokhu ukuthi kube labantu abaningi asebevaccinatiwe. And i-target yakhe umnumzana uBiden ukuthi at least 70% yabantu babe sebevaccinatiwe by July 4th mayebuya. I think inzima yona inumber leyo ukuthi ayithole ngoba kule resistance ebantwini abaningi abangafuni ukuhlatshwa i-vaccination day abangathi bayasola ngento eziningi ngayo nje abanye nje ngabangabhiliviyo nje ngakulo leli gciwane leli even though bebona ama-statistics akhombisayo ukuthi ligciwane leli liyabulala ngempela kodwa abanye bayahesitate either bazitshela ukuthi bona abasoze babanje leli gciwane and njalo abanye bathi abathembi uhulumende abathembi nala ma-vaccine ukuthi into yonke yakhona nje kulama conspiracy theory amaningi but okusalayo ukuthi most responsible people basebeqali bahamba basibili bayejova i-vaccine le khona njengoba ngisitsho nje sekulama-state angu-12 abalisela abo-Maryland Massachusetts asebele over 70% abantu asebevaccinatile
ungasela ukuthi ngalokho okwenzakalayo kuyathembisa yini ukuthi igciwane leli lizahle lihambe ngabantu sebehlatshiwe baba baningi kumbe ligciwane sizabona livuka njalo ngomnyaka ozayo kumbe siphi isikhathi nje
mina umbono wami ukuthi igciwane leli sizophila lalo for isikhathi eside I think lizoba seasonally njengeflu etholakala kuwo wonke unyaka nje kusiya ngokuthi kudola okunganani and sometimes futhi kutholakala ama-different variants ayo iflu so i-COVID layo ngibona mina izoba njalo ngoba ama-vaccines akhona lawo akukacaci ukuthi ungavaccinate uba immune for isikhathi esinganani so akwaziwa maybe by next day or in 2 years time i-vaccine leyana iyawena off emzimbeni wakho and then imanga ukuthi igciwane leli lokhu elisasekhona ngoba baningi I think abangasoze bavaccinate so baningi futhi abanye abangalithwala leli gciwane but bengabi lama-symptom esingathi ngama-carriers ayiba-affect bona but bayakwanisa ukuthi balithelele omunye and umuntu angalithelelwa-ke lelo gciwane kungenzeka ukuthi awubambe futhi umkhuhlane lo so mina ngokubona kwami umkhuhlane lo we-COVID awusoze uphele
lo-ke ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Reston esigabeni seVirginia singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqhubeka liqansa elizweni kulandela ubhubha kwabanye njalo abayisithupha kumanani ayethulwe izolo. Ababili abakhululwe ejele ngemva kokuvalelwa ngesikhathi ibandla le-MDC lisakhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tswangirai bathi bazakuya kucele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.